Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kunjani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu umhlaka 12 Mfumfu 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, amalunga eZimbabwe Congress of Trade Unions abotshwe izolo akhangelelwe ukuthi azamiswa emthethwandaba namuhla.
Kuzobe khonona ngendaba yama-monetary policy lawa lama-introduction ama-tax kuthiwa sekule 2 cents every dollar kade vele-petition yabo nje befuna ukuthi bekhulumisane nohulumende sokube kungaphathelanga le ndaba yokuthengisele ezidrakeni.
Uhulumende uthi uzimisele ukuguqula imithetho yokwethula izindaba lokunika amakampani amacence okuvula imisakazo. Bayakhala abathenga bethengisa impahla ngokugudeka kwesisindo semali yama-bandnotes.
Siyalalulayo ifoni lothi kodwa kusasa iyavuka lokhuyana okuthengisileyo ingasakuthengi. Uthenge wawodla into namhla nge-$10. Nxa uvuka uthengisa kusasa again that same thing obuye uwode nge-$10 okumele uyiwode nge-$20.
Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kulo msakazo. Amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions abafika phose amachuma amathathu ababotshwe izolo bakhangelelwe ukuthi lamhla bazamiswa emthethwandaba besethiswa amacala okufuna ukwenza udlakela emgwaqweni. Umnumzana Lizwe Jamela omele amalunga la uthi amapolisa asebenzise umthetho we-Criminal Codification and Reform Act ekubopheni umnumzana Peter Mutasa, umongameli we-ZCTU, unobhala jikelele umnumzana Japhet Moyo labanye abakade belungiselela ukukhokhela abantu abatshengisela emgwaqweni bekhonona ngokukhuphulwa komthelo wokuthumeza imali, ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo lokuswelakala kwesinkwa lokunye okufanayo. UJamela uthi amalunga ezeCTU kawala macala ngoba isekelo sombuso welizwe sibapha imvumo yokuthi betshengisele emigwaqweni. Usungula ingxoxo le ngokukhuluma ngababotshwe elizweni lonke izolo lokuza kwenzakala emthethwandaba.
MTR kubotshwa abantu abangu-20 batshona bevalele emapholiseni, kwathi so ilanga selitshona yikho lapho abatshele ukuthi kuthiwa babotshelweni. So kuthiwa khona babotshelwe icala lokuthiwa ngele kuthiwa participating in a gathering intention yokuthi benze umsindo. EHarare kubotshwa abangu-7 abahlanganisela abakhokheli be-ZCTU nabo bathiwa bayethe sicala lonelo lokuthiwa bayenze into ozomsindo kuthiwa public disorder. Emashingo kubotshwe abangu-12 bagcine be-releasewa kuthiwa bazabizwa ngamasamoni. So bonke bebotshwa lokhu kukhanya babotshelwa indaba yokuthi kuthiwa ZCTU yona ilungiselela ukuthi iyenze imarch bezama ukuthi belungise indaba ye-petition yabo abade beyifuna ukuyinika uhulumende mayela nendaba ye yama-policies ayenzakalayo. Athesi akhanya asefaka izisebenzi endaweni engayenziyo, isebenzi sezijala amagata avuzayo.
Siyabona ke ukuthi amacala abo afakwe kulokho kuthiwa yi-Criminal Law Codification and Reform Act. So kungabe kunjalo kumbe kume njani?
Yebo, bonke bakhangelela icala amacala kumthetho lo we-Criminal Law Codification Act ophathelane nendaba ze-order ezithiwa bayenza into ezi-relative order. Kodwa lokhu kuyamangalisa ngoba abantu laba abantu abaphonga ukubotshwa emahhofisini abezivikele ekuseni nje kungelalutho lenzakaleyo, bahle babotshwa ngamapolisa. Kulabanye abangu-26 abatshone ilanga lonke bevalele emahhofisini ezeCTU bengavunyelwa ukuphuma, kungavunyelwa ukuthi umtepi engene phakathi. Amapolisa asuke ehhofisini ezeCTU ilanga selitshonile.
Singathi kodwa umthetho uthini ngokutshengisela emigwaqweni?
Ukuthengisela emgwaqweni sokuchiyene le ndaba ye-ZCTU ngoba i-ZCTU kade ikhuluma ngendaba ezingaphathelana le ndaba zokuthengisela emgwaqweni. ZCTU lilunga elimele laba abase-izisebenzi, so libekhonona ngendaba yama-monetary policy lawa lama-introduction ama-tax kuthiwa sekule 2 cents every dollar kade vele-petition yabo nje befuna ukuthi bekhulumisane nohulumende sokube kungaphathelanga le ndaba yokuthengisela ezidrakeni.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu, sixoxe laye eseHarare. Umnumzana Clement Moyo incwadi kwezombusazwe ezimele yodwa uthi iZCTU kumele ikhulumisane lohulumende ngokwenzakala elizweni leZimbabwe hathi ukugijimela ukutshengisela emgwaqweni.
Isishetshi leZimbabwe baba Dube yilabantu abalamawala. Amawala angkhona avelela ayinjuswa ngabantu abazama ukuhypa iproblem esenza ukubenefitha kiyo. Ungafika ezitolo namhlanje uzathola ukuthi amashelves empty abantu they are packed by it. Besiyafihla izinto besenzela ukuthi khona khona izinto kuthiwe sezidula kazisekho besenzela ukuzithengisa kublack market. Why the government is letting them do that, I don't know. But isituation na ngwayo sibisibili ayimanga kuhle. Udubo lukhanya luyeza kodwa okunye okwenziwa ngabantu kwenza udubo luhoye. Angazi into yangizwisisa khona.
Ye, qhubeka baba.
So ukudemonstrator angazi ukuthi nxa bedemonstrator batshoni ngokuthi khathesi into esikhangelane la phela into okumele sibe yazi ukuthi nxa sesihlangane le problem kumele senzeni sonke as a nation. Angitsho siyakwazi ukuthi sibuswa ngabantu abanye esingabathandiwe kodwa-ke kuzasinceda yini ukuthi sincedise udubo ukuthi luye phambili kumbe sizame ukuthi senze ukuthi siphile. Okunye esikwenzayo hayi ayisikho okuqondile.
So-ke utsho ukuthi ngabahlale phansi lohulumende bakhulumisana ngalokho.
Into ekhona eZimbabwe ukuthi khona uhulumende yena ngokwakhe angazi ukuthi nguhulumende bani ngoba izinto lezi zenzakala nje ngenxa yokuthi kulabantu abakade bethatha imali beyifaka ezitridini beyihamba iswelakala loba lanini ungafika ebhenki uyisweli. Lokhu bekusenziwa ngabantu abaseZimbabwe. Abanye bangikhona bengabantu abalezikhundla kuhulumende.
Umnumzana Clement Moyo yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa ubekhuluma leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi uzimisele ukuguqula imithetho yokwethula izindaba eZimbabwe lokunika amakampani amacince okuvula imisakazo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngunobhala wogatsha lwezokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo umnumzana Nick Mangwana obengumhlonitshwa kuhlelo lokukhulumisana phezu kwesimo kwezokwethulwa kwezindaba lwe-Fourth Estate olwenzelwe emahofisini ezimpapers ngokusebenzisana kohlangothi lukamabonakude lwalenkampani lweZimbabwe National Television ZTN lenkampani yezindaba yekwele Melika eye-Voice of America VOA.
Tina lakho open internet media space yedu kuthi vanhu vazhinji vakwanise.
Sifuna abe khona amathuba amanengi kwezokuthathwa kwezindaba uzulu atholiswe ithuba lokutsho imbono yakhe usize ekutheni kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe.
Omunye wabekade bekulo mkhosi ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla umnumzana Fortune Jasi oluncomileyo lolu hlelo.
Mbonchi ngoto kade silaye lapha ibimnandi kakhulu itshengisa ukuthi selamukela imbono etshiyeneyo.
Uchasi uthi ukusebenza kwalolu hlangothi ngendlela eyiyo kuzosiza ekuthini ilizwe lalo lithuthuke liye phambili.
Bengilalela uphenga nesenzari uNick Mangwana lapha tshengisa ukuthi uhulumende kulama-programs okuthi bavule abantu bakwanise ukuthi babe bekhuluma abathathe izindaba laba bekwanise ukuthi bangathukulizi nxa besenza imisebenzi yakhe.
Umnumzana Sizane Weza obekulo mkhosi laye uncome kakhulu ukusebenzisana kwamankampani amabili la abona ngokuthapha izindaba izimpapers le-VOA.
Uhlelo lolo siliphiwe ngabantu be-ZTN yona ingezimpapers lwathatha lafaka kumphakathi lemazweni i-VOA okuyinto enhle esifuna ukuthi siyisapote siyilalele.
Okunye okungasiza ukuthuthukisa lolu hlangothi lwezokuthathwa kwezindaba yindlela intatheli izindaba eziloba ngayo zilandela okulawulwa yiziqondiso zokuziphatha kwabezindaba.
njalo into eziqakathekileyo ekade sikhuluma lapho i-professionalism kuma-journalist lokuphakamisa nje indaba zabantu singakhangeli kakhulu ezepolitics.
Umkhosi lo ungenwe zingcwethi kwezokuthapha izindaba abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okubalisa AM Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, ummeli wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, UN Resident Coordinator, uMnumzana Bishop Parajuli, labe Zim Papers. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Bayakhala abathenga bethengisa impahla emigoqweni abathi ukubudeka kwemali yohlobo lwama-bond notes kwenza ukuthi balehlekelwe imali enengi. Bathi imali le isigugudeke okokuthi iyaphela isisindo isesikhwameni somuntu njengalokhu kwakusenzakala ngesikhathi ilizwe lisebenzisa ama-bearers check agcina esekhitshwa nguhulumende owathi sokumele kusetshenziswe imali yamazwe ashiyeneyo ngomnyaka ka-2009. Akesizwe uNkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla emgwaqweni ekhuluma ngodaba lolu.
Lakhathi singafake ku-black market nxa uyabe usuthenga i-foreign currency sifuna umbuthi woku ayisathengeki liyabe lishiywa i-value every day, every hour. Lokhana ukuthi ngazi lithengise uye nalo esikhwameni akulihlela lapho elithenga khona alisasebenzi alisinanceda. Akushaya kakhulu ngoba akusaphileki ngalo, akusasebenzeki ngalo.
Pho-ke selisebenzisa imali yiphi nxa lithenga lithengisa impahla?
Sokumele sisebenzise i-foreign currency okuyukuthi abantu abaningi baya bengamayo ngoba lanxa ungabe uthenga usithi uyathengisa kwezinye indawo bazakutshela ukuthi bafuna imali ye-US dollar. I-US dollar elingaholwa ngabantu abaningi liyabe lingekho. Umuntu ehambile ebhenki wahola i-bond note, wena usuthengise ngalo sokumele uyehoda izinto eziningi. Abasalivumi kwezinye indawo i-bond note nxa usuhoda ngalo, babe sebefuna imali ye-US dollar.
Pho-ke manje liyenza njani umsebenzi wenu nxa kunje?
Hhayi, nxa kunje vela kuphileke. Sesisebenza kodwa sisebenzeka nzima. Ngokuyalalulayo i-bond note kodwa kusasa iyavuka lokhuyana okuthengisileyo ingasakuthengi. Uthenge wawodwa into namhla ye-$10. Nxa uvuka uthengisa kusasa again that same thing wabuye uwode nge-$10 okumele uyiwode nge-$20. So akusaphileki ngoba ezinye indlela sokuyikuwa vele kwamabhizinisi amancane, ikuwa kwifilo okumangalisayo.
Pho-ke nxa likhangela sibili siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe banamaqhinga athize ukuthi bangakubamba lokhu, lina njengoba lithenga lithengisa impahla liza kubamba njani kwezethi imali ugcine usala layo ezandleni?
Vele ukuthi sigcine sisala nemali ezandleni ukuthi ngabe kuyenzeka babadike sithola lelo US dollar ebantwini. Manje kunzima, asisakwazi ukuthi sicalisa ngathi sicine ngathi ngoba lelo US dollar vele lona ngokwalo alikho ebantwini. So hayi, indaba vele singakwaziyo ngoba ngokubona kwethu abaningi sizavala siliphethe i-bond note kodwa livele lingasathengi. So yikho sithi ngezinye indlela yikuwa kwamabhizinisi ethu nala amancane esizama ukuthi siziphilise ngawo.
Ye, ukuze abantu bekuzwe ukuthi sibili khuluma ngani kakhulu, faka ke umzekeliso ukuthi nxa ngisiye emkambo ngathenga amabhanana angu-20 nge-bond note, nxa ukuthi sengithengisile kubanje kube nje, akufake khonapho sizwe.
Ye, khonokho ekade ngizama ukukutsho ngoba duke ukuthi sithi i-box lamatamatisi uhambe uyethenga emkambo mhlalokho liyabe lisenza nge-$20 bond note. Uzawabala amatamatisi lawa nanxa uhambe usiyathatha ngama-10 cents uthengisa ngawo, uthole ukuthi mhlalokho uthengisile from that $20 owuthengayo wathola kumbe ngathi profit ye-$10. Usuthwele esandleni $30. Xa uthi uyabuyela ngalo emkambo amatamatisi sezuke ekhwelile, lelo same box olithenge $20 seliku-$40. Kumbe uthole ukuthi emkambo ngalo sebesala kwezinye indawo bathi bona lapho esiwode khona kufuneka i-US dollar, la ukuthi wode kuya ngele US dollar. Wena ngapha ebantwini uhambe wathengisa ngalo i-bond note, wathengisa nge-price yayizolo kuleli layizolo, usucela sona sokulenye i-price leyana osuthengise ngayo i-$30 ayiselavalu. Sokumele wena uzibuyele endlini uthathe inye wayithengisa wayibeka futhi utop up ukuthi hayi ngcono lithenge ngiwode ngoba vele impilo kumele iye phambili. uthengise futhi kodwa hayi sithayisa uzonke isikhali khali ngoba ngezi ndlela asisarani ama-profitable businesses sesirani ama-businesses okuthola ama-loss ngoba uyabuluza every day you lose $10 from amatamatisi nalawana zi-same box oloda $20 every day uyabuluza $20
lapha singathi thuthu u-2008 sebuyile la
ye ubuyile and now ngezindlela thina njengamavenda singathi yi-reloaded ka-2008
kuyesabisa ukudlula kudala
hayi kuyesabisa ngoba khathesi lapha sikhuluma ngemali ezindlela ongathi imali oyabe uyidinga na uzama ukuthi uziphilise kodwa ekugcineni imali yakhona akusakhali ukuthi uziphilisa ngayiphi indlela ngoba isuka yiphinde yitshayise yona nge-stress leyo mali
imali leyi aliyenelisi ukuthi liyidinge kuba siphatheleni ukuthi ugcine ubambe izinto zakho uzibhalansa khonapho akuyenzi ukwenza njalo
ebengizama ukutsho baba ngapha ematamatisi ndakuyabe kukhalisa kubuye ngapha empahleni nxa uyakuthenga impahla ulicrossborder uyabodile ulutho sithi ufake umzekeliso we-R50 ukuthi namhla uzathi ukwazi ukuthi i-R50 ilele ilingana le-$10 liyani into ye-R50 uyithengisa wena ufake lawe from $10 ufake igain ye-$2 uthi $12 nxa ususuka laphana ntambama sitshayisile sifuna ukuyathenga imali kuwosiphathelene futhi uyafika that R50 isikhosta $20 usuluzike phela futhi kumele uyithenge i-R50 yana ngoba kumele iwode nxa uthi uyayithenga nge-$20 usazi uzama ukuthi uyawoda isiyi-$30 ngikhuluma vele la ku-crossborder i-situation yakhona sokungani kunzima vele ukuthi abantu sekumele sine khona ukuwoda ngoba kuyabe kunzima nami R300 izake i-$30 kusasa wavuka nxa uthi uyabuyela kosiphathileni ka-R300 $35 hayi impilo yakhona inzima
uhulumende uyakwazi konke khonokho
hayi uyakwazi ngoba imali isimanga yokuthi kungekudala nje i-bond note bokuthiwa imali kayikho emabhenki imali yashoda kodwa uhulumende uyenele nje ukuthi akukhiphe ebantwini ukuthi i-bond note wokuli-bond note i-US dollar sokuli-US dollar safuna ukubona sokugcela imali i-bond note ebantwini so ngendla indlela singathi uyakwazi ngoba leli i-bond note vele livele ngaphi liprintwe ngubani njalo yena wayevele kuthe yenza imali yana wathi izabilingana le-US dollar akinke futhi gqici ngisetshela abantu ethi akusalingani so ngezinye indlela yimisebenzi yakhe uyakwazi kuyokwenzileyo
lo nkosazana Pretty Mpofu othenga wethengisa impahla ngobulawayo silokho sikudaba olufanayo abantu bakhala njalo ngokuthi ukuthumeza imali nge-RTGS lakho sekugugudekile uChris Gande we-Studio 7 uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi okubandla le-MDC
kulobunzima obukhulu obulapha elizweni ngoba ibhondi ngokubona kwami sokumele ukuthi vele ungabi layo ngoba ayisakuncedi indawo ungakhangela bengikhangela lapha ngidinga amaphilisi emafameni bayakutshela ukuthi hayi uMr Strong uyi $6 user kumbe 134 bond i-134 bond shuwa into oyivele besiyithenga nge-$2 nxa uyayithenga nge-$100 uyethenga any simple tablets akusela tablets eless than $100 ngabona beyiconveta kumabhondi so bayacaca sili bathi hayi ibhondi kabasayifuni abaningi ezitolo zabo bazivalile unless nxa uthe wabuya ngebhondi lathi esithengisa isamende isamende ikhona kodwa yi-10 user nxa uyifuna i-$30 ibhegi kuyukuthi sibili hayi kulobunzima ufike ngapha lapho kuthelwa khona ifuel ayikho vele khona kodwa lapho ethe yangena khona uzefithi kasisaswayiphi into esesiyifuna i-user kumbe i-cash nxa uthe wabalayo so hayi kulobunzima obukhulu lapha odensa ukuthi siphakathi kobunzima esingazake sibubone into ekuhlungu kakhulu ngizwe labangani bami bentshela le-Harare into ziyabe zikhona emagrosa akufani lo-2008 ezazingeke zikhona uzikhangele kodwa nxa uthe wabala leyo randi uzwe sokuthiwa mana sesitshintshile iprize irandi siwile sebekhweza iprize into suke watshayise half of the things ezinye uzuzishiye khonapho lapho othenga khona hhayi kulobunzima obukhulu kakhulu
manje nxa bengemukeli ibhondi abantu bayaphila njani ngokubona kwakho
uyakhumbula ngo-2008 laphana uChinamasa esiba nguminisi sebe ngu-acting minister of finance babephika bethi bayakwenelisa lokhu kodwa into engayinanzelelayo ukuthi abantu nje bodwa yiba abasebenzisebenziseli randi ezisebenziseli yusa besebenzisa wonke nje amakarensi lamaphula bona lokhu besala besithi hhayi iberatek iyasebenza kwaze kwafika ukuthi akusela umuntu owayesesebenzisa iberatek labo bazitshaya ngani labo yibo abakwenziwe bathi asebe-announce ukuthi akube le multicurrency khathesi ngiyakubona sibili angupumputi ukuthi amadoda la asefuna ukuthi acotshe ibhondi bengazange bakhulume i-user izisebenzi ngoba umuntu wonke ofuna ukuthi usozanela idingi ngendlela yena ayibonayo hathi ukusincediswa yihulumeni.
Umnumzana Albert Mhlangango usomabhizinisi wakwaBulawayo njalo uyisiphathamandla sebandla le-MTC ubekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ithi amakampani amaningi athwele nzima ngokuswela imali yeMelika yikho nje eqhubeka evala. Ithi njalo amanye avala ngoba engafuni ukuthengisela abantu impahla ngemali yebond kanye lama-RTGS. Sixoxe ngodaba lolu lomgcinisihlalo we-ZNCC eMatabeleland uMnumzana Golden Mwoni.
Khathesi abantu those companies which have closed bafuna ukuseva ama-stocks because i-cost yoku-replace ama-stocks angikona is becoming too high. So it's rather better you keep the stock which you have or the raw material which you have than to sell everything. So umsebenzi wangikona awuzoenzi because ama-stocks akazaphela awuzokwanisa ukuyenza ukunye kuzo-replace. So khathesi ama-company I think it's a short measure to look and try to observe ukuthi i-situation yangikona izahamba njani ezinye
emhlubulweni weMathebelelendi nami njani amankampani.
Amakampani maningi the open nama-supermarkets wonke the all open OK o-Choppies o-Pick and Pay and ama-spas industry wise eBulawayo industry yangkona so akusela industry ukuthi singakhuluma layo lapha ama-industry maningi but i-National Foods is open lamanye ama-manufacturing companies that lab is open
ama-chemists ke ama-pharmacy amaningi sizwa kuthiwa avalile koBulawayo khona ngapho laseHarare elizweni lonke jikelele.
Ya abantu bathi njalo that kulama-pharmacy avalile but I did the snap survey what I realized that they were open but ama-pharmacy maningi they were asking US dollar. I've been to Bulawayo Center, I've been to Paket Center, the all ama-pharmacy OQV they were open.
UMnumzana Gideon Mwoni umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce esabelweni seMatabeleland. Ngambe inkinga eziningi kweleZimbabwe zenziwa yikuthi izabelo kazilazibuse na. Okwamanje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukuthi izabelo zibe lozibuse ogcweleyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lokunikeza izigaba amandla okuzibusa njalo zizihlelele intuthuko kwezenotho lakweminye imisebenzi liphupho elingapheli ebantwini basemkhonweni weMandebeleni njalo abayibo abasungula lumbono ngobunengi babo sebaze batshona bachiyela abanye leliphupho. Kube lokujabula okuthize ngemva kokulotshwa kwesisekelo sombuso lapho okwathiwa leliphupho selizafezeka kodwa besokungani akusoze kwenzakala. Kodwa uhulumende omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi lolu hlelo seluzaqhubekela phambili njengezifiso zabantu kodwa kusaselomango ukuthi kuphume ngendlela njalo inengi alikuzwisisi. Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo oweMatabeleland Collective, uReverend Useni Sibanda wenhlanganiso yamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance uthi bakhangelele ukuthi njengoba uhulumende esevuse ithemba lokuthi lolu daba lwe-devolution lungafezwa ngempela sokumele aye ebantwini ukuze batsho ukuthi bona bafisa kusetshenzwe njani ikakhulu kukhangelelwe inkokheli ezikhethwayo.
Sikhangele lolu daba olwe-devolution elokuthi izigaba zingakwanisa njani ukuzivusa zizimele zodwa ikakhulu thina besikhangele ukuthi njengoba uhulumende eseqhubekela phambili efuna ukuthi lindaba ibe ngumqoka wokubusa kwabo okuzayenzakala ngaliminyaka emihlanu leyilandelayo thina besikhangelela ukuthi njengoba sithe gwaqa lapha koBulawayo yiziphi izinto ezicatshwanga ngabantu okumele uhulumende azingenise zibe yingxenye yendlela okuzasetshenzwa ngakho ku devolution indaba eziphumileyo lapho eziningi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi ngabe kungalungiswa indlela uhulumende amisa ngabo abantu abaphethe izigaba emakhaya labantu abaphethe izigaba zemadolobheni ukwenzela ukuthi lindaba ye-devolution isebenzele okweqiniso.
Umnumzana Dumisani Mpofu wenhlanganiso ye-Freedom First uthi kuqakathekile ukuthi kwazakale lapho okuphelela khona amandla engatsha zikahulumende ezigabeni.
Lapho esikhangela khona nge-devolution ukuthi umbuso ungabuya njani ezigabeni, but ngiyananzelela ukuthi nxa kuyukuthi uhulumende lesisekelo kakucacanga ukuthi ingatsha zikagovernment ezinjengabo-Forest Commission, National Parks labozina zona amandla azo angakhontrolwa njani kuprovince, i-devolution kuzaba nzima ukuthi bekhona ngoba yizo inhlanganiso ezikhontrola kakhulu i-land, ownership of land, investment ye-cheapest kuland, izinhlanganiso ezikhontrola amanzi. For example, izinwa nxa uinvesta ku-agriculture ufuna amanzi, so nxa izinwa ingakhontrolwa yi-province ingaqhubeka nidulisa amanzi ayo, kube nzima ukuthi kube labantu abazafuna ukuthi balime lokungesikhiwa i-commercial farming ukuze kuzuzakale imisebenzi. Njalo futhi enye into eqakathekileyo okufana abantu bayizwise ukuthi ukuswelakala kwe-service delivery eqondileyo akutsho ukuthi kwenziwayo ukuthi akula devolution, kwenziwayo ukuthi kwesinye isikhathi ingatsha zikahulumente ezikhona zisebenzi kuhle.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Siyaphambili Moyo uthi indaba zombusazo sezingene kakhulu ezigabeni okugcina sokungumgoqo njalo kuncindezela intuthuko yalezo zigaba njalo kubangela ukwesaba ebantwini.
Into eba ngumgoqo kakhulu yindaba yokuthi into zonke sezapoliticizwa, nezinto ongamelanga ukuthi zipoliticize, ngokunjalo lokhu sokubangela ukuthi kube lokwesaba ebantwini abaningi kakhulu, ikakhulu sikhangele emuva, you know, i-region yemathebeleland isikhathi segugurawonda abantu abaningi babulawa bahlukuluzeka. So sokusiba nzima kathesi ukuthi lanxa belezinye izinto abafisa ukuthi baziphakamise beyesabe besesabela khona lokhwana okwakwayenzakala emuva. So indaba yokupoliticize into zonke mbonani iyongumgoqo kakhulu kakhulu sokubangela ukuthi abantu bakithi abaningi babuyele emuva.
Abesifazane labo bangene ngelabo ilizwi besithi labo bakhangelele ukuthi kuzaba lentuthuko eqondane labo ikakhulu kwezempilakahle njalo abala ndlela zokuziphilisa. Unkosikazi Magodonga Mahlangu owenhlanganiso yamalungelo oluntu eWoza uthi ukufakwa kwenhlanganiso eziningi kubapha umthwalo omkhulu wokubalanda ezigabeni abangahlali kuzo. Uthi ukuthuthuka kwesigaba kuba nzima ngenxa yokuswelakala kwamathuba.
Omama kakhulukazi bakhangelela ukuthi kube le ntuthuko ebathinta bona ezigabeni. Intuthuko leyo kakhulukazi bakhangele emakhangele kwezempilakahle ukuthi khona imango abayihamba ezibhedlela ikhatshana, singakafika ezibhedlela khonale kodwa vele sikhangela ukuthi bona kabenelisi ukuthi bona bethole ukuziphilisa ezigabeni. Bakhangela i-devolution nxa engabayenzela ukuthi into ezitholakala ezigabeni zabo zibe zibathuthuke bazisebenzise zingalawulwa ngomunye umuntu. So i-devolution esikhangelela khona kunjengoba mama kuthona silani ezigabeni zethu sithi kanjani, kakhulu nxa sikhangela ilungelo lezemfundo ukuthi bona isigaba the more abantu abangafundanga or the more isigaba singafundanga ukuthuthuka kwesigaba kuba nzima.
Abakhubazekileyo labo balethe izikhalazo zabo ngoba belivalwa izikhathi eziningi. Umnumzana Killian Dube uthi isikhathi esiningi abakhubazekileyo bayachiwa ngemakhaya njalo abananzwa kunhlelo eziningi ezenzakalayo ezigabeni kanye lakumphakathi. IZimbabwe lilizwe elilenhlelo ezinhle emaphepheni ngoba liyingxenye yenhlanganiso eziningi zomhlaba njalo lalo liyaphatheka kulezi nhlelo. Kodwa akula okubambekayo okusuka kulezi nhlelo. UZulu usebambe umoya ngokuthi kuyini okuzaphuma ngalolu hlelo olwe-devolution. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakehlukani wathi sikhangele indaba ebesikhokhela lamhlanje. Amalunga eZimbabwe Congress of Trade Unions abotshwe izolo akhangelelwe ukuthi azamiswa emthethwendaba namuhla. Bayakhala abathenga bethengisa impahla ngokudeka kwesisindo semali yama-bond notes. Uhulumende uthi uzimisele ukuguqula imithetho yokwethula izindaba. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje, asidibane ntambama ngo-7:30 p.m. Oliver Lesayo, uKip Stube.